Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 ngoZibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuphoselwana aqatha phakathi kukamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo lesikhulumeli sikamongameli Mgabe umnumzana George Charamba.
Kuyethusa kakhulu lokhu kwele Zimbabwe ngoba uProfessor Jonathan Moyo loCharamba engabantu abamqoka kubandla lezanu la uhulumende weZimbabwe.
Umthethwandaba ulahla udaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende sokuthi ababalisi abakukhefu kumele baphenduke emsebenzini.
Ama-lawyers akwaziyo njalobu lama-court abakwaziyo ukuthi indaba nqazi zinjalo zingathathwa njani.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu labanqobi lona elisanda lahlekelwa ngomkhokheli walo uBongani Nxumalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokuqhamuke impi yamazwi phakathi kwesikhulumeli sikamongameli Robert Mgabe umnumzana George Charamba lo mphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lokulwisana okuqhubekayo kubandla lezanu PF phakathi kwecele elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa lelinye elizibiza ngokuthi yi-G40. Ekhuluma emsakazweni we-ZFM izolo umnumzana Charamba ucodoze uMoyo esithi uyisiwula esicabanga ukuthi silakho ukususa uMgabe embusweni kumbe ukuthatha intambo zombuso nxa ethe wasuka esihlalweni. Lanxa engamqambanga ngegama uCharamba uthe uMoyo usebenza lecele leziphathamandla zezanu PF ezizenza umahlakanipheni ezingaba zisebenzelana lecele likankosikazi Joyce Mujuru. Ephendula enkundleni yebulenjini iTwitter uMoyo uthe uCharamba nguye isiwula esisebenza lecele likaMnangagwa. Wengeze wathi uCharamba isisebenzi sikahulumende esingamelanga singenele kumbango wezikhundla kubandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibone ngani mina lapha sokuliwa impi yokuthi kathi nxa upresident sengasekho embusweni abazabusa ngubani njalo abakuqembo elilwe lingani liyakhokhe elizathola ukukhokheli yiliphi. Khonoko kutshengisa ukuthi isikhathi esizalandela ukuphuma kwapresident Mgabe embusweni singaba nzima kakhulu ngoba ukulwisana lokhu esikubonayo manje upresident esesekhona kutshengisa ukuthi awusoze kube nokuthula nxa esengasekho kumbe esangasayisiyo obambe oziphethe intambo. Kuyethusa kakhulu lokhu kwele Zimbabwe ngoba uProfessor Jonathan Moyo loCharamba engabantu abamqoka kubandla lezanu la uhulumende weZimbabwe.
UCharamba uthi uMoyo lanxa engamqambanga ngegama uthi luyeza usuku lapho uMongameli Mgabe azamthathela khona amanyathelo aqinileyo. Yiwaphi lawa amanyathelo ngokubona kwakho? Ikuxotshwa kubandla na?
Akukho egcekeni kangako ukuthi uPresident Mgabe angabe elomqondo ukuthi kufanele athathele Professor Jonathan Moyo amanyathelo ngoba phela uCharamba mbona ngani mina usuka ehlule ukwehlukanisa imicabango yakhe loba engu-spokesman engumkhulumeli omkhulu ka-president ehlukanisa imicabango yakhe lokucabanga kuka-president uMgabe. Ngibona indlela akuhlanganisa ngayo kakukufaka egcekeni ukuthi inyathela bani. Njalo angiliboni angiboni umlando ukuthi uPresident Mgabe angathathela uProfessor Moyo inyathela ngoba uProfessor Moyo ukhanya isikhathi esiningi kakhulu lokwaphenduka kuzanu usebenzelana eduze kakhulu lo nkosikazi President, lo nkosikazi Grace Mgabe njalo ukhanya usebenza elandela uPresident Mugabe eduze kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sipanda, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelebhilitane. Idale lezisebenzi elelepha khodi lamhlanje lilahle isicelo sababalisi esikhwezwe inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe esokuthi uhulumende kumele ebanjwe ngamandla ukuze engabizi ababalisi abakukhefu ukuthi baphenduke emsebenzini. Kunsukwana ezedluleyo uhulumende uthe bonke ababalisi abakukhefu kumele baphindele emsebenzini ngoba engela mali yokubabhadala bezihlalele aphinde abhadale labo ababe bephethe umsebenzi wabo. Kodwa umkhokheli wenye inhlanganiso yababalisi izimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ukuthi bona lokho belethemba lokuthi umthethwandaba uzalalela olwabo udaba.
Yebo, uhulumende lapho-ke selethe umbiko ukuthi ababalisi bonke ababulizi kumele ukuthi baphendule bazosebenza. Le yinto esiphambanise kakhulu nje njengeZimbabwe Teachers Association, sibona ukuthi hayi indaba nxa isinje kungcono-ke sidinga ukuthi ama-lawyers akwaziyo njalo kulama-court abakwaziyo ukuthi indaba nxa sezinjalo zingaphathwa njani. So asisakhulumi-ke okuningi njengeZimbabwe Teachers Association, sesibeke kuma-lawyers lama-court indaba leyo ukwenzela ukuthi ilungise, ngoba nxa sikukhanyele sibone ukuthi ababalisi labo balama-rights abo ukuthi bayebulisi. So-ke kasikwanisi ukuthi sikhulume izinto eziningi. I-court izayibona-ke leyo ndaba, izikele ababalisi bonke abangamalungu eZimbabwe Teachers Association, isitshele ukuthi nxa sesiyaphambili-ke indaba leyo izaphethwa njani.
Kanti vele kuyini okwenzakalayo?
Abakukhulumayo-ke bakhuluma ngokwezimali ukuthi ngabala mali yokubhadala ama-temporary teacher azathatha lezo ndawo. So yikho esikuzwayo. So nxa sikuzwa nje sibona ukuthi hhayi into lezi kazisaphathwa ngakuhle, ngoba kube kumele ukuthi kube le nkulumo labonke abamelela thina ama-representatives amatisha ukuthi sikuzwisise ukuthi into yangikhona vele ihamba njani. So lathi kasazwisisi ukuthi kanti sivela ngaphi siya ngaphi, sesilokho sibhoda sindawonye. So kumele-ke ukuthi izinto zonke lezi zichasiswe kuhle. Abomthetho-ke kumele ukuthi labo bayingenelele indaba, basicebise ukuthi singayiphatha njani.
Lo ngumkhokheli wenhlanganiso yababalisi izimta umnumzana Richard Gundane obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseGweru. Abamabandla aphikisayo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lozulu weHarare sebesole inkulumo kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eyokuthi uhulumende weZANU-PF nguye olamandla okukhetha inhlanganiso zakwamanye amazwe ukuze bona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni. Kubika uMavis Gama.
Abezombusazwe bathi inkulumo ezinje azilunganga ngoba zibuyisela muva imizamo yokuletha umbuso wabanengi ngendlela yokhetho olungavusi msindo njalo olungaphikiswa impumela yalo. Enye inkokheli kwelinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, DARE, umnumzana Elvis Mugari, uthi yayanyisa linkulumo kamsekeli kamongameli njalo ayila sithunzi. Unobhala jikelele webandla le-People's Democratic Party, PDP, elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, uDr. Gordon Moyo uthi abebandla lakhe bamangaliswa yile nkulumo kaMnangagwa.
Abantu beZimbabwe bathi i-election ka-2018 kayizuze ama-observers azavela ku-United Nations, azavela ku-European Union, azavela ku-African Union, azavela ku-SADC, azavela kumazwe kazi wonke athanda ukubona imphucuko elizweni. UMnangagwa yibo abathi hayi amazwe e-United Nations, amazwe e-Africa ayahlonipheka, kanti indaba phela i-United Nations ingavunyelwa.
Loko kutshengisa ukuthi yena umnankagwa ngumuntu nje ophonga ukucula umculo kaMgabe yokuthi bayazonda amazwe abanje ngoBritain njengoAmerica. Vele kakula ngqondo manxa umnankagwa ufuna ukuzoba ngupresident welizwe leZimbabwe kumele abe serious ingakhulumi language yeZANU-PF izayenza ukuthi abe decampaigned ngokwakhe.
Umoya uthi lokhu ngokunye okungenza ukuthi impumelelo yokhetho ingemukeleki.
Umnankagwa vele sezikhipha yena phakathi kokuba athole ithuba lokuzoba nguprezidenti welizwe lele leZimbabwe. Kasoze abe nguprezidenti manxa esekhuluma njalo esithi hey i-EU akasiyifuni sizasikhethela thina ngokwethu. Setshengisa ilizwe lonke ukuthi yena ule ngqondo eza kaMgabe yena ngokwakhe ngumgabe. So akula ngqondo vele.
Amamabandla aphikisayo ahlezi ekhalakhala ngempumela yokhetho abathi kaluqhutshwa ngemfanelo. Inhlanganiso eziyandise ukuvunyelwa ukuza elizweni zibalisa ezisekela ibandla leZANU-PF eziyandise ukuphanga zithi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo. Kungakho amabandla aphikisayo lenhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zihlala zikhankasela ukuvunyelwa kwenhlanganiso ezingasekela ihlangothi okubalisa eye-United Nations, eye-European Union kanye lamalunga abohulumende bakwamanye amazwe ukuzabona ukuba luqhutshwa ngendlela na ukhetho lobahatshi, okuyinto umongameli Mugabe lobukhokheli bakhe bengafuni ukuyivumela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Live talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokusuka esikhundleni sikamgcini sihlalo we-African Union okwenziwa ngumongameli Robert Mugabe kule mpela viki emhlanganweni we-AU ose-Addis Ababa kwele Ethiopia. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele iAmnesty International ithi indizamtshina ezincinyane ama-drones aseveze imigodi eyalahlelwa khona abantu abaningi kwele Burundi. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kubandla lama-Republicans khonapha eMelika bevele ngxoxompikiswano yokugcina kungakavotwa izolo okhanya ekhokela kulolu khetho umnumzane Donald Trump engekho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje oyengumnikazi weqembu leMoto Action uEric Rosen ofe kunsukwana isanda kwedlula uzabe kwakusasa eHarare. Abalandeli bomdlalo wenguqo baphakathi kokudana okukhulu ngemva kaRosen. Kunjalo nje iqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders selitholile incwadi evela emapholiseni kwele Holland ekhulula umqeqeshi uErol Agbay ukuba azisebenza kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Imizamo yokuba umqeqeshi oyisizalwane selizwe leHolland uErol Agbay yezoqala umsebenzi kuqembu leHighlanders isiza qhubekela phambili ngesikhulu isiqubu ngemva kokuba iqembu la elenders lithole ipolice clearance evela emapoliseni aseHolland. Abaseduze lokwenzakala kuqembu la elenders bathi lincwadi ihle yadluliselwa kugatsha lwe-Home Affairs kuhlangothi lwalaba ababona ngokungena kwabantu elizweni yabe-Department of Immigration. Incwadi le ibisingumgoqo obusumise imizamo yokuba u-Agde athole imvume yokuzosebenza kwele Zimbabwe. Okungabhutshi kwemizamo yokuba u-Agde athole ilungelo lokusebenza eZimbabwe bese kudide abalandeli beqembu le-Islanders, ikakhulu ngemva kokuba umqeqeshi omutsha weqembu le-Dynamos uGeorge Silva odabuka kwele Portugal kungamthathelanga nsuku ngaki ukuba olwakhe udaba lulungisiswe. Zombili i-Islanders le-Dynamo zisekelwa ngemali inhlanganiso yebhanki ABC, njalo abasiki bebunda bathi yiyo ekhuthaze ukuba lawa maqembu aqhathe abaqeqeshi abavela phandle kwelizwe. USilva sowaqala ukusebenza kuqembu le-Dynamo sikanti u-Amin Somaphiri kanye lo-Cosmas Zulu yibo abaphethe intambo zobuqeqeshi ngesikhathi kusalindwe ukuba u-Agbe aqalise umsebenzi kuqembu le-Islanders. Ikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelithumi lathoba munomunye elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liqale kuhle imidlalo yalo kumncintiswano wezwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni leBangladesh ngokunqoba elikwenze leFiji ngamawikethi ayisikhombisa namhla ekuseni. Iqembu leZimbabwe likusibazi kaGroup C ndawonye lamazwe abalisa eleNgilandi, eleWest Indies kanye leleFiji. Kumdlalo walo wesibili iqembu leZimbabwe lizadlala leleNgilandi ngensonto, kuthi kowesithathu lizadlala leleWest Indies ngolwesibili. Amaqembu azabhutsha imidlalo yezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalani yemiklomelo yiwo azadlulela kusigaba se-quarter final. Ngimelesitudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjeni.
Kunjalo nje oyedlalela iqembu le-Highlanders lama-Warriors uThulani Viyancube uthi usefundisa abantwana ukudlala ibhola khonapha eMelika. Ubiya uthi kunzima ukubafundisa lo mdlalo ngoba bengalidlali ibhola lapho abahlala khona njengaloko okwenziwa ngabantwana eZimbabwe. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube.
Kathesi ngenzi development like abantwana abancane from age group 8 years to 18 years. Some of the developers to have those kids, abantwana la ukuthi bebe le better life, not from soccer kuphela but lesikolo ukuthi siba encourage ukuthi bedlale ibhola but becabange langesikolo sabo.
Benza njani nxa bakhangela khonapho njalo ubafundisa balolonga nje?
Into eqakathekile ukuthi kuphe bayalalela, uyabona, bayalalela and abaningi bakhona bayarespecta, so labo bafuna ukufunda futhi.
Kodwa ubona ngazani bayalikhahlela ibhola kumbe balifunda nzima nxa usukhangela uqathanisa lekhaya?
Ulifunda nzima, balifunda nzima ngoba ekhaya thina sile talent. Into eshotayo kuphela ukuthi kube lo muntu osidevelophayo, ngoba talent wise thina ekhaya sile talent wedlula lapha.
Utsho ngokuthi ibiya lapha nxa abantu bekhula baya belikhahlela phela ezikweni, yikho kutshoyo?
Ya, yikho engikutshoyo, ngoba lapha kumele uqalise from scratch ukuthi ubafundise. Abaningi bakhona abakaze belidlale, balidlala khonapho kuphela but ekhaya i-difference yangikhona ukuthi bayadlala ezikweni, bayenzani, uyabona?
So singathi-ke nxa usukhangele umdlalo webhola sibili usubona kulezi nsuku, ubona ngani abantwana beZimbabwe kumele benzeni ukwenza ukuthi bafike kuzinga eliphezulu lokudlala ibhola?
Ama-coaches yiwo okumele manje ezame ukuthi eba prepare especially professional, anje bonke professional yazi these days everything is changing. Ama coaches ikhathisa akhangeli ngokuthi wena u-rate abantu abangaki, udlula abantu abangaki, bakhangela ukuthi are you a team player yini. That's why I think into shota eZimbabwe ukuthi ama players wafundise ukuthi ukuba lazi ibhola ayisikho ukuthi kuphela uphomba ukuthatha ibhola udlule wonke umuntu uhambe uyehlohla, but ikudlalela everybody on the team ukuthi omunye umuntu engaluzi ibhola uyamncedisa yini ukuthi ibhola lela lithole lithathe back.
Kodwa nxa sukhangeleke ubona zani eZimbabwe, wena ngombono wakho uyakuhambe uyebona ukuthi kuhamba njani ufundisa abantwana khona ngale, kodwa nxa belikhahlela khona ngale biya ubona zani bangenziwani ukwenza ukuthi bagcine bebuya endaweni ezingapha?
I think i-development ukuthi siba-develope thina yikho kumele sikwenze ukuthi siba-encourage konke abakwenzayo, yabona.
Nxa sesigagenele njalo lokuthi wena okwenzayo nxa ungaya eZimbabwe kuyini?
Khathesi thina sile-academy sami ukuyiqalisa, isikhathi lesi besisenza ama-tournament like ama tournament ama special ama teams lawa angakwanisi ukuzithengela ama uniform landana yikade sikuzama ukuthi sibancedise ama team onke lawa sincedise lalabo abanye abantwana ababe sehlule ukubhadala esikolo yikade sikwenza but kade sesiqalise i-academy ukuthi sinike abantwana abanye ichance yokuzuza ama scholarship ukuthi bebuye ngawo.
Yes, ngathi kodwa atholakala njani ama scholarship ona lawo ngoba kukhanya zani kufunakala le mfundo phela akungena khona phasisi.
Ya, kholapho i-problem esilayo eZimbabwe yokuthi abantwana esikolo abasithathi babona ngokubona kwabo babona that asiqakathekanga but nxa ubuya ngapha isikolo yisiqakathekile ngoba angeke udlale nxa ama-grade akho ephansi. Yikho kumele bekwenze ukuthi even udlale ibhola ngoba sometimes uyokwanisa ukuthi ungabile like yona leyani ukuthi uhambe e-Europe. At least even ungasahambanga but uyabe uzifundele uzitholele umsebenzi ofunayo.
Uthulani Biya Ncube wayedlalela iqembu le Highlanders kanye lama Warriors obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube ekhonapha eMelika eIndiana. Kuwaza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapo uza lembali yeqembu lembube elabanqobi bomhlaba elabunjwa ngumuyi uBongani Nxumalo lo Elijah Mbambo okhalelayo kuleli qembu.
U-Elijah uthi bekungumnyaka ka-1995 enkulumane kobulawayo ngesikhathi yena lomuyi uNxumalo bebumba leli qembu.
Bekungalulanga ukuhlanganisa ngoba ukuhlanganisa nje konke kuze kutholakale ama-uniform kutholakale ama-members. Usebenze kakhulu ukuthi si-identify ama-members aculela abanqobi.
Uthi lavele lathi liqala ukucathula selibabhuqa osowabo kungadlalwa.
2000 ingane bayikho wehlulekile emkhwenyana. 2000 ingane bayikho wehlulekile emkhwenyana.
Wendela kakudeni mntanami, wendele kudeni mntanami. 2000
ingane bayikho.
Uthumwe yena wayewenza ngobuciko umsebenzi wakhe ukukhokhela inhlelo zonke zale qembu kanti emlonyeni lasenyaweni lakho wayephiwe.
Obefika khona bekungananto wathi aphume nganayo bengumthembe kakhulu kuma sekufika nje ukuqoqeni nje nokukhuluma nabantu nobuntu nje abantu nawafika nje eqala nje ingxoxo yakhe nje siyaphutsha uyazi ukuthi nokukhuluma lendoda eqondayo umsebenzi wayo i-administration beyazi kakhulu.
Obesimaduze loNxumalo nxa sekuculwa uMandla Mbambo uthi uzahlala emkhumbula.
Ikhona ingoma injalo esengiyibhalile engikhumbuza yena ngoba ubesima la eceleni kwami belokhu siqhwebana njalo noma sicula ngibonisa amakhono okunye okungamaphushane engikwenzayo.
Ngo-2000 leli qembu lakhithiza idlalade elithi uhambo lwabanqobi kweza uLimpopo Crossing ngo-2008 yena owalandelwa isivumelwano ngo-2011.
Ube ngumanager kaSisto, ubeke wamanager futhi indolwane before, ngazombona futhi esemanager uChalo, ngazombona futhi njalo esemanager umfana kaSibuza uDelani. Sike sambona futhi kusibaya lapha engumuntu actor, ube ngumuntu olamatalent amaningi ahlukene.
Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi uNxumalo wayephiwe inqwaba yamatalenta.
Masibalekela kumnyama, sibalekela kumnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabezana nendlu. Besithatha besifake indlela thabombele ngabe siwenzeni na usibalekela umnyama sibalekela kumnyama sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabezana nendlu.
Kanti ke lakweza amasiko umnumzana Brian Ndwane uthi wabadonsa waze wabachiya emzini wenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini.
Wasebenza ngokuzimisela kakhulu uNxumalo elothando elokubekezela ebantwini esenisebenze nabo. Angicabanga ukuthi ukhona ozofana noNxumalo ngoba ibindoda lokubekezela ethanda kakhulu iqiniso.
Leli qembu ke lona lithi loba lisemalilweni liyambonga uMvelinqangi ngempilo kaNxumalo.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Hallelujah. Amen.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Hallelujah.
UElijah yena owandizela phesheya kolwandle esiyacula emazweni leqembu lesunduza engakabumbi leliqembu uthi ngeke inkamba ivalwe ngokufa kweJohn ngakho bazaqhubeka begcwalisa isifiso sikaNxumalo sokuthi iqembu labanqobi laziwe umhlaba wonke.
Isifiso sethu ukuthi abanqobi bomhlaba beqhubekele phambili uNkulunkulu wazabuye isifiso sethu.
Abanqobi bomhlaba bathi ubaziswa ubuhlungu ukuphelela emazweni besithi mhlawumbe aluba bebesekhaya mhlawumbe uNxumalo ngabe usaphila njalo ngabe basacula naye.
Bekum sizobuyela bekum bekum sizobuyela thina bekum 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 sizobuyela bekum 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 sizobuyela
ngaya thina
bekum sizobuyela
thina welcome to us ngeke sizokhonke thina
bekum
sizobuyela thina welagi.
Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ekom,
I still remember it was a lovely home. Everyone used to enjoy. It was a sweet home. It was a sweet home.
Ekom, sizo,
uyena.
Ekom, sweet home. Home, sweet home. Home, sweet home.
Abanqobi bomhlaba sengathi sengalala ngokuthula uBongani Nxumalo bahlabela kamnandi ngamajaha ale talent ale siphiwo esimangalisayo isiphiwo sokuhlabela. Ayike mthwakazi omuhle isikhathi kasavomo kuba nasi qhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuka impi yamazwi phakathi kukamnumzana Jonathan Moyo lesikhulumeli sikamongameli Mugabe umnumzana George Charamba. Umthethwandaba ulahla udaba lwababalisi abaphikisa ukubizwa kwabo emsebenzini bevela kukhefu. Kuwaza Friday ke bese labanqobi bomhlaba behlabela kamnandi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo muntungami Linkomo. Lilale njalo libele mpela viki elichukele.